Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngovulo mhlaka 1 kunhlolanja 2021 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo
kubhubhe abantu abangamachumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine
uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abangamachumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lo bona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamachumi phose amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la aza kwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilichumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-herd immunity ngesiNgisi. Umongameli Emasoni Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangele ukuthi kungaze kwaba lenkohlakalo lokukhwabanisa nxa sokurolla out umuthi lowo nxa sokumele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha lalaphana bagcine begcine 10 abanye abantu bengatholanga kodwa ke kungasetshenziswa indlela ngendlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuntu uyabumnengi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage kwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo wabanye sicine sebethenga kibo ngemali ephezulu so sikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi ke umuthi lo ufike silethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyo imali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngoba uthe ebeka uhle ekhasini lakhe laphana uthe imali enye yakhona yasala kubudget ka 2020 njalo sikhangela ukuthi ke ube khuluma iqiniso ngoba kubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni ilifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika obiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela iparlamenti ngoba yibo ubukhokhele sibukhangele ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kube sokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasiyongozi abantu bayze belethemba laphana kube sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxa bona bengatshabalala masinyane thina siyagula sisiya ngapi kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela izimbabwe labo bonke abantu nje abaphila ezimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhami ezisemakhaya ezilimayo kalanti kuze kudliwe elizweni yibo kuphela abaye bethe balima ama-peas and farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa kakusoze kukunike inhlupho ezithile ngoba kathesi kulentandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-tv kuphumela kuma-radio ukuthi hhayi nampa liyababona siyabahlaba nampa sebephilile so kumele-ke imithi leyi ifinyelele kuwo wonke umuntu umuntu elizwe ngoba ngasikhuluma nge 10 million njengoba ngeke ngathi ngaphambili i-population yeZimbabwe ikhonapho ke bo 15-16 million so ngasikhuluma nge 10 million imithi sikhangela ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kusenjalo eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela iCoronavirus amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani ye-AstraZeneca kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe umnumzana Zweli Mkhize wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele-South Africa kazisoze zihlatshwe lijekiseni le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum udokotela Vusumuzi Spanda
empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinolungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19 lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthethweni thweni kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama-work permits kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali kabazona izizalwane zase-South Africa abaphethe lokhu esibiza ngama-permanent residence ngoba bengalalungelo lokuvota kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa akusimangalisi lokho sasethukile nje ekuqaleni ma sasisizwa ukuthi uhulumeni ukuthiwa uhulumeni uchaza ukuthi nabantu abangenamaphepha kumbe abalapha ngokungekho emthethweni bazogonywa ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapha ekhaya usebenza kanjani. Kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini. Lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abanganamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane. Okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bezithole uma bezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha.
Ngamanyamazwi lithi into engela kuhlakanipha phakathi.
Besishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izizalwane zalapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo, ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla, ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla, okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane. Nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona abashiywe ngaphandle asibona ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi leAfrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane weCovid, ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowu esingakwazi ukuthi uchaze ukuthini kahlehle, kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini, kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya. Osokusisha ukuthi umkhuhlane uzobulo kusela ukhona kulabo abantu abangagonyiwe, njalo kuzokwenza ukuthi kube lokhu kuthelelelwana. Engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabange lokhu begula bephindaphinda, abanye ngabavele benezifo phambilini, sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale, okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho.
Udokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena.
Kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela, kumele zithole ivaccine. Silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khonapha eSouth Africa. Labo bantu siyakwazi ukuthi abasoze babuyele ekhaya, bayasebenza noma bengekho emthethweni. Kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine, abanye bengayitholi ivaccine, ngoba siyakwazi ukuthi abasoze babuyele emuva. Nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangelamaphepha abanye bakhona bathole amaphepha, ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi esingathi nama-low skill workers. Ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration, izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba zihlala khona apha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors, ama African Ambassadors ePitoli, ngoba ama ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe Africa ala eSouth Africa abalezizalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine. So siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa, lati sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ambassadors ayakhuluma. So lati ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezulu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla libusayo labangane bebandla libusayo, sibuye sikhume lama African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaninga weAfrica ukuthi sixazulule udaba lolukwenza ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole, ngoba siyakwazi nxa ungasayithola ngivaccine esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulama card ongabe kuyiID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine. Kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi, ukuthi abanjalo kabangena emsebenzini. Yikho kusihluphayisa ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe.
Umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. See you next time. seli kubonile na ukusema pepa ndabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulezulu elinengi elizayo elilakho ukudala umonakalo omkhulu esabelweni seMathebeleland South lakobulawayo. Iphephandaba linye livika njalo ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthi engayijekiseni yokwenqabela iCoronavirus kulokuthi nga impahla yokuvikela lomkhuhlane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abantu bagitini njani ngezintawo. Hayi kodwa mina ngiqiniswa abonti abantu bakithi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa nsuku zonke ekhaya lapha babulawa iZANU-PF. Angeke besabe iCorona ngale ndlela le. iZANU-PF iqeda abantu phambi kwabantu, ibulala abantu, ithumba abantu nsuku zonke. Abantu ihlukumiza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akuso bantu abangavalile izwe beqamba amanga, bevalile izwe ngokukhohlakala kwabo, beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akuso bantu abangavalile izwe befika ukuthi impilo zabantu baqamba amanga lapho. Kanti abantu ngobulawa ngubani elizweni? Bona bana abavala ilizwe balezidumbu ezingakhi phansi. Sebengaqala ukuzwela abantu namuhla ngeCorona. iCorona liyifika izolo le. iZANU-PF 40 years kulala abantu, ithumba abantu. Kula bantu abanyamalalayo iZANU-PF. Kula bantu abafayo abaningi kakhulu bebulaya iZANU-PF. Angeke bemiphe ngabantu bethi bavala ilizwe, bavala iCorona ngamanga la. Aso bantu abangaseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphili kahle elizwe leli. Bahlukunyezwa iZANU-PF nomnyangaka wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala. Angeke uvale izwe ngale ndlela. Abantu basuka ku 1 month, manje u-eda 2 weeks. Uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo. Uthi abantu badlali baphila ngani. Bakwazi kamhlophe ukuthi kabaholisi bantu, abanikezi bantu ukudla, abantu bayazibonela. Even iCorona ingekho, abantu vele bayaziphandela, bafana lenyoni abantwana bezibabo. Akula muntu obaholelayo njengenkukhu, baziphandela, bagcwele amazuku wonke, bazama ukuphila.
Njani msakazi labalaleli bakho? Hayi kuzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo lesikuzwayo, hayi kuzima, hayi kuzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, kodwa abantu bavalelwe ezindlini kungelanto abayithola, abadli lutho, abahluleka nje lokuthi bengenzani lokho abangazincedisa ngakho. Abantu kuthiwa bahlale ezindlini, bazohlala ezindlini badleni, badleni. Abantu bayathengisa phela ekhaya, kuphila ngokuthengisa. So ma ungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole okungakusiza, uzophila kanjani? Uzophila kanjani? Kodwa-ke hhayi, siyabonga ngoba uNkulunkulu sicabangile. Izulu linile lo nyaka, maybe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCasbet okukhuluma olapha eJohannesburg.
Salibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli kanye nabasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lomfo kaKhumalo, ngise-Johannesburg kwele South Africa. Bantu abadala, ngithi-ke ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela, kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu bengithi ngiphathe indaba kababo Gawule. Mina ngiyangithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaka simhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa nayo indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule, lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba, mina ngiza ukuthi okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba, uluma uphozisa, ungubaba mpela okhululeke, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso. Unaso ngathi uqondanise lokungokwakho, kumbe ngithe emzini wakho nabantu bakho lenkosikazi, hayi ebantwini, ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Liyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani. Kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini iCorona. Yebo kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu baziphandela. Amazwi ahlakaniphileyo ayasiza i-government yakhona yabonakala isizwe kodwa elakithi lelo lizwe libuye lincindezele phezulu kokuthi lona lila lutho lisiza ngalo kumanje sekusolwa nansi indoda le ikhuluma ngendlela abo Simon Khamo yabakhuluma ngakhona sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho ngoba ninabantu bezanpf njalo lihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumane ngoba kalifuni njalo lithumela abantu ukuthi bahambe balalele ukuthi abantu bathini indoda leyana laba bantu atisebemthusela sikuzwile kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphonga ukuthuselwa nje ma kungenzeka indoda leyana inyamalale ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube lengxabano ebantwini ezizalwane zaseZimbabwe akula kukhuluma endoqanjelwa manga uhulumende waseZimbabwe uhlulekile uyazenzela ngokwelakhe isayidi ngoba nawe udla khona lapha that's why ukhuluma kanje ikho ngithi uluma uphozisa umuntu omdala ngiyabonga
Sawubona umsakazi omuhle weStudio 7 ngiyalibingelela ngomsakathixo ngiyathaba abasakazi ngendawo elizithumela zona sonke ezeCovid le liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje ndikhona ngapho boChris Mcelani lani lesiphathe that is as power zisazibamba ngapha emakhaya njengokufundiso elisipha yona umsakazi siyabonga ayisizo ubuhlungu ngokufa kwasifisiso iqhawe lethu madu emathebheleni sesilahlekele nguphi umuntu ezasibambanisa nguye kade embone osesile kade engcono phakathi kwenkinga esihlangane la abantwana basemathebheleni leyo silahlekelwe shemu kakhulu inhliziyo yami idabukile Kristu
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iUnited Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakweleSyria ezivalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-al-shabab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwelesomalia izolo sizigqibe ezekuseni ngokwenzakala emelika lanxa umnumzana Donald Trump ephume embusweni ngemva kokunqotsha ngumongameli Joe Biden ukanya elokhe elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale lesenethi avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutyotyozela umvukela phakathi kwamalunga angamatyumi amahlanu amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lamademokratsi ekuthini uTrump kumele athonisiswe ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ephalamende abakhokheli bebandla lama-Republicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela kodwa akudlulanga nsuku zatywala base behlabela ingoma ehlukileyo Sibuze intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhe esima lo Trump lanxanje engasekho embusweni.
Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje kukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa uthenda ibithi ukuthi sengufanisi minister uGNU wavuka ethi no umgaba alimzwisisi ukuthi ucabanga njani ethi hamba wayoba le meeting la so kunjalo kupolitics amanye ama-members ama-Republicans kade engazwana endlo Trump usenzelwa ikakhulu kupushwa yini abomsakazo o-CNN o-BBC indawo ezinjalo. So they get this picture ukuthi ngumuntu ongavusi kuhle, kodwa esefike wahlala lapha etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto. Ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonyo luka Trump sebemzwisisa ukuthi uvela ngapi uya nga, and le akuseyo politics eka Trump kuphela, i-politics esi-affecta iqembu labo lama-Republicans. So now sokumele ukuthi betshengise ukubambana njengeqembu lama-Republicans. Bengavuka ke o-congressmen sebesekelana lama-Democrats, sokuzaba ne-problem, ngoba-ke lokhu kutho ukuthi ama-Republicans sephela amandla, ase-weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama-Republicans amvumele u-Trump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma-Republicans, ngoba uTrump loba nje besingazi ukuthi usebenza njani. In fact uTrump ube ngasebenzi njengo-president esimazi, u-president wa-America wasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo, and ube yiphusha i-program yama-Republicans ngendlela amanye ama-president ama-Republicans angazange akwenze before. UTrump ube yiphusha indlela ukuthi as a republic kumele siziqakathekise njengelizwe i-America, singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Nasifuna ukuthuthukisa i-America uqala, silethe imisebenzi uqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini liyamdinga uTrump as an ex-president. UTrump zikhona izinto amanye ama-senator angazaziyo, o-congressmen abangazaziyo, ngoba abakahlali kuleyana kuthiwa yini i-Oval Office e-State House. UTrump sefikile khona phana, usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani, imfihlo ezinje zingaphi, ini ingaphi. So bamfuna ukuthi abeletha ini i-wisdom enjalo. Isambona u-Obama ukampeni ka-Biden ube khona u-Obama ekhuluma imbono yakhe, ekhuluma isiyalo. So ama-Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nempaware, intatheli zindaba.
Secholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho egqiba uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belo mkhuhlane lo. uhulumende we South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe azisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.